sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
The vision I have is to see the new Zimbabwe promise. To see Zimbabwe as a successful country in the family of nations.
Sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe ukuthi lingabi ilizwe elimilodwa. Sifuna liphumelele njalo libe lobungani obuqinileyo leUnited Kingdom lamanye amazwe.
Umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa oyethekelele kweleBhilithani utshela abantu ekolitshini leOxford University ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala kukhetho lalo mnyaka, ngakho ke uselinde ukuqala umsebenzi.
Indaba yamatitshala yokuthi babuyele emsebenzini iyasidokozisa kakhulu ukuthi abantwana bazake befunde ngoba besesikhangelela ukuthi lapha khona kuyithemu yesibili abantwana bethu abasoze bephume kahle emhlolisweni yabo, kodwa nxa bebuyele emsebenzini bekhulumisane lohulumeni ngibona ngani kungasinceda.
Abazali bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokuqala ngokukhulumisana lohulumende bengakhalali umsebenzi. Abe commission ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi bazama ngazo zonke indlela ukutholisa abantu ulwazi ngokhetho ngendimi ezikusisekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa oyethekelele kweleBhilithani lapho amenywe likolitshi leOxford University ukuzokhuluma ngokhetho lweZimbabwe lalonyaka kanye lomsebenzi akhangelane lawo enganqoba kukhetho lolu. Utshele umbuthano wabafundi balikolitshi ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala, ngakho ke uselinde ukuqala umsebenzi. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Spandau sethulela lolu daba ngokugceleyo.
Umnumzana Chamisa uchazise kabanzi ukuthi uhulumende wakhe angangena esihlalweni uzakwenzani.
The vision I have is to see the new Zimbabwe promise. To see Zimbabwe as a successful country in the family of nations.
Sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe ukuthi lingabi ilizwe elimilodwa. Sifuna liphumelele njalo libe lobungani obuqinileyo leUnited Kingdom lamanye amazwe. Sifisa ukuthi sibe lilunga leCommonwealth.
Uqhubeke ethi idolobho leHarare kumele lingabi ilolodwa elithwele amandla wonke ombuso, kodwa kumele lawo mandla abelwe izigaba zonke zelizwe, njalo ibandla lakhe seliqalile ulungiselela lumbuso owe-devolution.
It has already begun, because it has begun in terms of the scoping of our plan and our trajectory for a revolution in Zimbabwe.
So kuvele sokuqalile, kuqale ngecebo lokuthi elikhulu lokukhulula umcebo welizwe eZimbabwe. Ngalokho asifuni ukuthi iHarare ibe yiyo yodwa edla ikheke elikhulu. Sifuna ukuthi siligabelane ikheke leli ilizwe lonke. Njengoba ngijilo igweru ngaphansi kombuso izaba yiyo esizasebenzela khona. Ibulawayo sizayenza isigodlo seze indasi.
Ebuzwa ngokuthi imizamo bani azayenza ukubambanisa abantu elizweni ababandlulana ngemihlobo, uChamisa uthe isizwe seZimbabwe silabantu abathanda ukuthula, ngakho sidinga inkokheli ezamanyanisa uthethelwane kulabo abawoneleyo.
We need national healing. There have been serious problems, divisions around class, divisions around race.
Ilizwe lidinga ukuhlanganiswa kulokwehlukana okukhulu ngezibanga lezobucebi, umbala. Uhulumeni okhona nguye olesandla esikhulu ekwehlukaniseni abantu. Esesikuqalile yikuhlanganisa abantu ukuthi sibe lombono munye elizweni.
UChamisa lequla lakhe lomanyano we-MDC Alliance eligoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana David Coulthard bakhangelele ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende weBhilithane kunye nabamabhizinisi baleli lizwe. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Abazali bamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokuqala ngokukhulumisana lohulumende bengakhalali umsebenzi. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bathi babuyele emsebenzini bekhonona ngesilinganiso seholo sokulithumi ekhulwini i-10% abasithenjiswe nguhulumende besithi inhlamba kubo. Bobathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ababalisi bebethembise ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa kodwa abasakwenzanga lokho. Babuyele emsebenzini bekhonona besithi uhulumende wengeze iholo labo ngesilinganiso esincane kakhulu sokulithumi ekhulwini i-10%. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bahlangene lohulumende bexoxisana ngezikhalazo zababalisi obathembise ukuthi ababalisi bazakwengezelelwa iholo labo kanye lokubiselwa insuku zabo zokuphumula ababengasavunyelwa ukuzithola. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu uthe ababalisi babuyele emsebenzini kodwa bekhonona.
Isebenzi zikahulumende sezamukele umbiko wokuthi sizathola i-10% salary rise ngokudana okukhulu betshengisa ukuba imali incinane njalo ayisoze yenele isuthise inkanuko zeholo abebezikhangelele. Ngalokho-ke i-10% iyaliwa izisebenzi kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ithi yona imali le imali encane kakhulu engasoze incede zulu njalo uhulumende kumele azame abuye njalo enkundleni yokuxoxisana labanye akhulume ngokuthi uzayithuthukisa kanjani le mali.
Undlovu wengeze ethi njengenhlanganiso bajabulela ukubuyiselwa kwensuku zokuphumula zababalisi ezasezesulwe.
Okwamukelwe kakhulu iZimbabwe Teachers Association yindaba yelivi lapho uhulumende athena uzakuletha njalo ilivi yababalisi akuye njalo abavumele ukuthi bathengise amalanga labo ababe belamalanga athe edlulisa.
Isikhulumi senye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineu umnumzana Thembelani Dube usola isilinganiso abengezelelwe ngaso.
Njengenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineu sikubeka sobala ukuthi ababalisi bethu bavukele emsebenzini. Ababalisi bethu bahambe emsebenzini bekhonona kulandela i-percentage elethwe nguhulumende ezingxoxweni kade zikhona izolo. I-10% elethwe nguhulumende nxa siyiqatanisa leholo lababalisi kayisho lutho. Ababalisi iholo labo lincane. Okwenziwe nguhulumende kufana lokuthi uthatha amanzi ngenkomitsho yokunathi tiye uthela idamu zami ukuligcwalisa.
Umzali ohlala koBulawayo umnumzana Dumeliso Makurane uthi bayakwamukela ukubuyela kwababalisi emsebenzini ethi kuzaphathisa abantwana asebekhangelane lemihloliso.
Indaba yamatitshala ukuthi babuyele emsebenzini iyasidokozisa kakhulu ukuthi abantwana bazake befunde ngoba besesikhangelele ukuthi lapha khona kuyithemu yesibili abantwana bethu awusoze bephume kahle emhlolisweni yabo kodwa nxa bebuyele nxa bengabuyele emsebenzini bekhulumisane lohulumeni ngibona ngani kungasinceda.
Abameli benhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi lezi bathi bakhangelele ukuhlangana njalo lohulumende kukhulunyiswana ngenhlupho ezibhekane lababalisi mhlaka 14 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi lanxa bengelayo imali eneleyo yokusebenzisa ekuqhubeni umsebenzi wabo benza konke okusemandleni abo ukutholisa abantu imfundo ngezokhetho kusetshenziswa indimi ezikusisekelo sombuso okugoqela iBraille esetshenziswa ngabangaboniyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezek bathi kodwa nxa kukhangelwa udaba lweBraille umthetho olawula ngezokhetho i-Electoral Act awubaphi amandla okulungisa amaphepha okuvotisa ngawo alotshwe ngalolu limi. Baphelela ekulobeni ingwadlana zokutholisa uzulu ongaboniyo imfundiso kweziphathelene lokhetho bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bakulungisise lokho. Osaphethe isikhundla sokukhokhela iZEC umnumzana uTwile Slaigwana uthi lanxa bengakanelisi ukutholisa ulwazi ngendimi zonke sebanelise ezilithumi ezigoqela iBraille.
silawo ngesisuthu silawo ngesikhalanga silawo ngesinambia silawo ngesindebele silawo ngesiqhosa silaso isindawo silawo futhi ingwalo zokhetho ezenzwe ngesishangana konke lokhu kuhlanganisa njalo nesishona lesithiwa
uxwayisa uzulu lamalunga edalela eParliament ukuba bakhankasele uguqulwa komthetho olawula ukhetho kube lesigaba esikhuluma ngokulungiswa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers
sesikwanisile njengeZimbabwe Electoral Commission ukuthi khona siyenze i-brain kwezokhetho nasisenza lokhu ngesikhiwe sibili voter education ikakhulu khathesi sikhangelene lokhetho oluzayo osiqalisa kakhulu ngaleyo kuthiwa yi-inspection of the voters roll ezabuya emavenyini ambalwa alandelayo sizazama ukuthi khona indimi zonke lezi engisiqambileyo zibe khona
okwamanje uSly Gwana uthi abenelisi ukutholisa abasebenzisa i-braille amaphepha okuvota
nxa sesize ekuvoteni umthetho wezokhetho awukhulumi nge-braille ballot paper kodwa ngumbono omuhle kakhulu esifisa ukuthi khona kusiya ngesikhathi sithemba ukuthi khona labo abasephalamende abayenza ezomthetho lathi njalo sisenza lokho esingathi ngama-recommendations sifisa khona kube semthethweni
abezeki bathi lanxa besanelisa ukutholisa uzulu amaphetshana amumethe imibiko elemfundiso phezu kokhetho kundimi ezehlukeneyo ugwalo olusetshenziswa mhla wokuvota ngokwalo luyabe lulotshwe ngesiNgisi ngokunye lakho abathi kungalungisiswa nxa uzulu lamalunga edalela ePhalamende engakhankasela ukuba kuguqulwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
yebo mthwaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kilohertz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele
umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa utshele izakhamizi zeBiyula labancintisa kukhetho lokudinga amalunga ayidalela ePhalamende ezansi emaNdebeleni ukuthi baza kusa amalunga amaningi endaweni zokuvotela emzameni yokuvikela ubuqili webandla lezanu PF. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho oluqhutshwa lonyaka ngemva kokubhalisa kwabantu kugwalo lwabalelungelo lokuvota phansi kohlelo lwemitshina yalezinsuku olwe-BVR. Udabengwa ukhuthaze abantu ukuba baqhubeke bebhalisela ukuvota njengoba kungakavalwa njalo bavotele ibandla lakhe kukhetho lwelizwe lonke. Ethi bazakusa abantu ababili phandle lababili phakathi kwendlu yokhetho izwe lonke ukuze laloba ibandla elibusayo lifisa ukugqiba amabhokisi okhetho bahluleke.
Sithe i-polling station inye kumele ibe labantu abayi-4 station. Bengalisusi lihlo kuyona njani ballot box.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umqondisi Moyo yena uthi okwamanje bazakuba loyedwa phakathi kuthi phandle babe banenyi ngoba iZEC ivumela umuntu oyedwa phakathi.
Thina njengeparty sathi ukuthi hayi ngendlela abakuchasisa ngayo kuchukuthi siya kuzwisisa ukuthi ngesikhathi singasikhathi sinye kufunakala ilunga elilodwa phakathi kwe-voting room. Bangaba baningi phandle amalunga awebandle elithile like iMRP kodwa phakathi kuzafunakala oyedwa.
Umongameli we-PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga laye uthi bazangezelela abantu ngelanga lokhetho kodwa belandela umthetho.
Okwamanje sa-identifya ama-election agency amahlanu nge-polling station inye ngayinye. Sizabatrena bonke bengu-5 pe-polling station. I-deployment kuzahambelana ngokuthi umthetho uyabusithini ngumhlana we-vote kodwa umthetho sizawulandela.
EZimbabwe amabandla adlula ikhulu asebhalisile kuZEC esazisa ukuthi azaphatheka kukhetho oluzayo. Amabandla aphikisayo ahlalele evalweni mayelana lamalungiselelo okhetho kulandela ukungazi amalanga okhetho. Okwamanje amabandla aphakathi kokukhetha amalunga azabamela ukuncintisa lokudinga amalunga edale lephalamende lakukhansili olwama-primaries ukuthi ibandla elibusayo likhethe kuviki edlule njalo amagwaliba amakhulu okukhankasela umongameli wabo asegcwele indawo yonke. Kuyonale inyanga mhlazi lichumi lasifica munwe munye kusiya mhlazi ngamachumi mabili lasifica munwe munye iZEC inxuse ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona bakhuthazwa ukuthatha leli thuba lokuhlola amabizo abo kuluhlu lolu baze logwalo olufakaza ikheli yalapho asebefuna ukuyavotela khona. Abanezihlobo zabo ezabhubhayo sebebhalisele ukuvota labo bayacelwa ukuba ngesikhathi kuhlolwa uluhlu lwababhalisele ukuvota bazise iZEC ngezihlobo zabo esezatshonayo ukuze amagama abo akhutshwe kuvoters roll. Abantu abadlula izigidi ezinhlanu benelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye omele ukuthi ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labeZEC yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ngimele iStudio 7 koBeula Sewula ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Sizakhangela njalo okuhlupha ababalisi kanye labafundi. Bazali, lenelisile na ukubhadalela abantwana ama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inkulumo zokuthengiselana phakathi kwele China lele Melika ziyaqhubekela phambili ngevikezayo esigodlweni seMelika eWashington DC. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukungazwisisani phakathi kwamazwe omabili ngalolu daba kukhulu okokuthi kungeke kwalungiseka ngesikhathi esifitshane. Idale lephalamende lakwele Armenia selikhethe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Nicole Pashinyan ukuba inhloko kahulumende yalelo lizwe lamhlanje. UPashinyan unqobe ngemva kokuthola amavoti angamachumi phose ayisithupha i-59. umongameli Emmerson Mnangagwa usesigodlweni seQatar eDoha lapho asayine isivumelwano sokusebenzelana ndawonye lomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani izolo ngendlela yokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa iningi seliveze imbono etshiyeneyo ngohambo lukamongameli Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende emazweni atshiyeneyo selokhu wathatha intambo zombuso. Abanye bathi kufanele anikwe isikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa abanye abanjengomnumzana Duma Phimema isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika bathi kulusizi ukuthi akula nguquko ebonakalayo elizweni.
Umongameli Mnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona ukutshintshayo. Uyakhijikijima emazweni atshiyeneyo uhlangana nama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Kathesi amabhenki akula mali.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulutshwana okungatholwa ngele Zimbabwe eQatar.
Nxa ehamba vele siyadinga amafutha, kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele makhampani abo bodwa. Angiboni kunganceda lutho ngoba vele iQatar akulalutho olukhona ngaphandle kwamafutha. Aso industrial nation, ama-Arabs bayathanda ukuvakatsha emazweni. Into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo iZimbabwe. Kukhona uVictoria Falls, Wangi National Park. Kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele beleyokhu ehamba-hamba asikazi sizi ukuthi kunento eqondakalayo ephumayo. Kodwa amazwe ama-Arab njengoba ela mafutha belezimali okungadoshwadoshwa khonokho okungconwana.
Khuluma lo msakazo we-Studio 7 eseNew York kumaviki ambalwa edluleyo. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo laye owayephakathi kohambo olufanayo uchasisa ukuthi imizabalazo le izaba lomthelela bani kwezomnotho kanye lokuqeda ukusilela kwemali emabhanga.
Into eqhakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority ka DCA esiyenzayo. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babise imali, izikweleti sizibhadale, and then i-confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Uhambo lwakhe eQatar umnumzana Mnangagwa ukhatshwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa, owezokulima umnumzana Perence Shiri kanye lobona ngezokwenjiwa kwamatshe aligugu umnumzana Winston Chitando. Labanye laba babikwa besithi sebakhe ubudlelwano labanye babo eQatar ngendlela yokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Abantu abalichumi lesithupha babulewe ekuqaleni kwayonale inyanga esontweni yamaRoma iNotre Dame of Fatima esigodlweni seCentral African Republic eBangui. Umfundisi walisonto umnumzana Thonga Umali Baba ngomunye wabatshonileyo. Abantu laba babikwa bebulewe liqembu lezephulamthetho elazakala ngokuthi yiForce elihlala endaweni eyazakala igcwele abokholo lwesimuslim eBangui. Abanye abakade bethukuthele ngalesi sehlakalo bahlasele indawo yokukhonzela abokholo lwesimuslim iMoscow ngendlela yokuphindisela. Kulandela lezi izehlakalo, isigodlo seMelika eCentral African Republic sethule umbiko sisola lolu dlakela njalo siduduza imuli ezilahlekelwe izihlobo. Isigodlo seMelika siphinde saxwayisa abantu ukuthi bengaphindiseli njalo sagcizelela ukuthi udlakela lolu alutshengisi isimo esiqotho sabantu bokholo lwesimuslim kumbe abesiKristu.
Lo ngumbiko obuveza umbono kahulumende weMelika. Iqembu leHighlanders selichiywa ngemiklomelo eyisithupha liqembu elihlezi phezu kwengalane elengezi Platinum Stars ngemva kokunqotshwa okwakuqala lidlala lisekhaya nge-2-1 ngeleZPC Kariba ngesonto. Intatha yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lengezi Platinum Stars lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-22 ngemva kokuba libhaxakulele iYada Stars nge-5 ngomgqibelo. Kuthi ngosuku olufanayo iqembu le-FC Platinum lona lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngama-25 linqobele iRentals nge-2-1. Iqembu leBhoso liyalili lokhu lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngama-20 njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu uthi kuzamele bephange bekhohlwe ngokwenzakale ngesonto loba nje ngendlela abadliwe ngayo kufana nje lokuba bazikwaze ngowabo. Ngaphansi kweqembu leHighlanders kulamaqembu amabili alemihlomelo elitshumi lathoba nomunye abalisa eleChicken Inn kanye leTriangle njalo abafana beChicken Inn banqobe abebulawayo City nge-2-1 ngomgqibelo kuthi abeTriangle bathaye bebulawayo Chiefs nge-2-1 isonto. Iqembu leZPC Kariba lithe ngokunqoba eleHighlanders lahle laphakama lisukuma emsileni wengalane yemiklomelo lahlala endaweni yesine nxa usuka ngaphansi lile miklomelo yethoba nombili. Kanti ngaphansi kwalo kuleqembu leChapungula lwelile miklomelo yethoba nombili kuthi elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngelebulawayo City elile miklomelo eyisikhombisa. Kube sekusithi eleMutare City yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo eyisithupha. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abongitshele silethemba liyawukholisa liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Singakehlukani ke sikhangele ebesilazo ngamafitshane. Umkhokheli weMDCT Mnumzana Nelson Chamisa wethekelele kwele Bethane utshele abantu ekolitshini leOxford University ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala kukhetho. Abazali bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokungakhalali umsebenzi lamuhla. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.